Thina njengebandla le-EFF Zimbabwe sithi ukhetho lwezombuso e-America okwakuqala njalo ngokugcweleyo sithi ukhetho lolu luphathelane lezizalwane ze-America. Okwesibili, i-America yilizwe elikhangelelwe ngamazwe amanengi ekukhokheleni kokubuswa kwabantu okungelacuku njalo okuyintando yabantu, kuhlonitshwa intando yabantu ekukhetheni ababusi babo. Lokhu esikubonayo okwenziwa nguPresident uDonald Trump wase-America kuyasimangalisa kakhulu, kodwa njalo kuphinde kungasimangalisi ngoba uPresident Donald Trump ubevele etshengisa ngaphambili ukuthi ungintando kayiphikiswa. Lokhu njengoba sesikubona nje kwenzakala okwamanje kuveza ukuthi ilizwe le-America lalo lilabo ontando kayiphikiswa, lilabo labantu abangathanda ukuthi beqhwage umbuso.
Sifundo bani esingafundwa yiZimbabwe kukhetho lona lolo olwedluleyo?
Thina njenge-EFF Zimbabwe sibona ukuthi iZimbabwe, ababusi beZimbabwe, ababusi bethu lathi thina esikwezombangazwe, kumele sifunde ukuthi ilizwe lelizwe kumele lilungise indaba zalo ngokukhulumisana, ababusi behlale phansi bakhulumisane nxa kulokuxabana, kulokuhitshana ngempumela yokhetho. Kumele sibone ukuthi abantu ababusayo bayalandela umthetho, bagobele umthetho welizwe. Yebo, i-America iqhuba ukhetho ngokuthula lokuhlonipha abantu abayibo abakhetha ababusi babo. Lathi kumele njengabantu beZimbabwe sifunde ukuthi kumele sihloniphe abantu okuyibo abakhetha ababusi, njalo kumele ukhetho lwethu lungabi lukhetho oluyenza ukuthi abantu bachaywe, kungabi lukhetho olulempumela efihlakeleyo. Impumela yokhetho kumele ibikwe ngezigaba ngezigaba, hatshi ukuthi impumela yokhetho ibikwe nguhulumende onguye ozaba lamavoti, ephinde uhulumende ebe nguye ozatshela abantu umphakathi, etshele umphakathi ukuthi amavoti ahambe kanje, ngubani onqobileyo. Hatshi, uhulumende akumelanga angene phakathi kokubala amavoti.